Isisekelo sombuso weZimbabwe siyavuma ukuthi abanqotshiweyo baphikise impumela yokhetho lukamongameli phakathi kwensuku eziyisikhombisa ngemva kokumenyezelwa kwalimpumela. Lokhu kutsho ukuthi uMnumzana Chamisa kumele abe esehambise isikhalazo sakhe enkantolo kusiyafika umhlaka 10 Ncwabakazi. Igqwetha kusisekelo sombuso uMnumzana Lovemore Maduku ongomunye wabanqotshiweyo kukhetho lokudinga umongameli uthi nxa uChamisa efuna ukuphikisa impumela le kumele ahambe elobufakazi bama V11 forms.
Kukhothi kunendwa ne-evidence yaye ma-V11. Ma-V11 ane-candidate yesi yangayiri mu-election. So
umthetho uyavumela ukuphikisa impumela yokhetho kodwa ekhoti kuhanjwa ne-evidensi yama-V11 njalo uChamisa ulama-V11 afana lawo wonke umuntu obencintisa ekhethweni lokuba ngumongameli. Mina ngokubona kwami kuma-V11 forms engiwatholileyo impumela iyafana lalokhu okukhitshwe yizeki.
Isisekelo sombuso sithi umongameli kumele agcotshwe ngemva kwensuku eziyisithiyagalolunye kwethulwe impumela yokhetho nxa ingaphikiswanga. Kodwa njengoba uChamisa le-MDC Alliance yakhe besiya enkantolo, uMaduku uthi umthethwandaba kumele ukhiphe isinqumo sawo ngemva kwensuku ezingama-14. Ocubungula ezombusazwe uMnumzana Butler Tambo uchasise ngokungenzakala ngemva kokuphikiswa kwempumela yokhetho.
Xa kuwukuthi abe-MDC Alliance uba uChamisa ungenisile udaba lwakhe i-Constitutional Court ngemva kwamalanga ayasingathi isikhombisa, wasokuza kuthi i-Constitutional Court isihlala phansi ibizethotha, hhayi ubaba uMnangagwa ube ngumuntu owine ngendlela esemthethweni. Lokhu-ke sokuza kutsho ukuthi ngemva kwe-14 days akucala ezokuthi kuzwakale i-Constitutional Court uba uMnangagwa usengavunyezwa ukuthi agcotshwe ukuba ngu-president 48 hours after.
Abasekeli bakaChamisa sebekhangelele ukuthi akhwenzeke udaba lolu enkantolo kuliviki. Lanxa abanye besithi kabalalo ithemba ngoba imithethwandaba isebenza iyamele kubandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.